kukati kukondwe ukuthini, ukubulala ulimi yini, kumbe ikungananzi ulimi ngabogatsha lwezemfundo. Abantwana ba eqiniso ukuthi abantwana ezikolo abathwele nzima. Ngingakutshengisa nje okunye okuminyani esike salwa lakho. Kulesikolo esifundisa abantwana, sathi kwathiwa abantwana abahambe bayedinga emakhaya ukuthi ukukhala kwedonki ikwenzani, ukukhala kwenjaya kwenzani, njalo njalo. Abantwana ke sebebuya ke sebebhalile phansi ukuthi ukukhala kwedonki, idonki iyakhonya. Utitsha wathi hayi, akusikho lokho, ngoba encwadini abayisebenzisayo kakutsho njalo. Uselahlisa abantwana. Kwaba lobuhlungu obukhulu ebantwaneni, batshela abazali babo, kwaba lobuhlungu obukhulu. Kutshengisa ukuthi yindaba ekhona, ungaziye ezabelweni ngaphi langaphuza kuzabe kuthinta khona lokho.
Kudala kwaku vele kusenzakala njani? Siyakwazi ukuthi lalukugatsha kwezemfundo, ababalisi babehanjiswa njani esikolo?
Babekhangelwa nxa bekhatshwa ukuthi bayakwazi yini ukukhuluma labantwana. Njalo ukukhatha kwabantu kwakungathi, kwamatishala kwakungathi kwehlukile, ngoba izindawo, izigaba ngezigaba zazizikhathela amatisha. Kungabala lokho kuthiwa amatisha aqatshwa endaweni eyodwa, labo abakhathi bengabantu abangazaziyo izindima ezehlukeneyo. Bona bakhumbula ukuqhatsha ababo, bona bakhumbula ukuthi ababo ngabantu lemsebenzi, bekhohlwa ukuthi okuqakathekileyo lulimi.